Lubika ngothi lwezempila kahle. Lubika ukuba kobulawayo izolo. Kubanjwe abantu abangamachumi ayisithupha lane, i-64, pelo mkhuhlane lo, kwabhubha abahlanu. Luthi kusukela nyakenye, umkhuhlane we-COVID-19 waqhamukayo kobulawayo, sekwabanjwa abantu abedlula inkulungwane ezilichumi lanye, 11,256. Kwabhubha abedlula amakhulu amahlanu, i-543. Umemetheka ngamandla umkhuhlane lo, lemaphandleni. Omunye ohlolwe watholakala elomkhuhlane lo ngumnumzana Sibangilizwe Siziba ohlala eNkankezi.
Ngiyagula umkhuhlane we-COVID, uyabuhlaselwe yifulu yenkulu. Ngiyaqala ikhanda eliba buhlungu kakhulu ngokuhamba kwesikhathi. Uze ungasafuni ukudla, isifuba sibe buhlungu, sivaleke. Then ngokuvaleka kwesifuba langakungafuni ukudla, umzimba-ke ubusuqinelwa ngumkhuhlane lo. Kuyenza-ke ukuthi umuntu-ke akhanye sengaselamandla. Ungananzelela-ke ukuthi ifulweni layo le ingaba yi-COVID, suqalisa ukwesaba. Khonokho nje ukwesaba lokwesaba ukufa sokundawonye kuba ngumkhuhlane wenza ukuthi umuntu mhlawumbe umkhuhlane uqinisa umkhulele.
Umnumzana Rodwell Gumede laye utholakale legciwane le-COVID-19.
Just kuthanga sendlini for the next coming 8 days. Amaphilo ukuthi abasekushapha ngoba ziyabuya lapho kulapha esifubeni. Ngathi umuntu ufake i-50 kg inhlabathi esifubeni sakhe ethi phefumule inhlasele lento le.
Umqondisi wenhlanganiso yeBulawayo Vendors and Traders Association umnumzana Michael Ndiweni uthi abantu abadala bahlukuluzwa imigoqo ekhona eyokungabuthani ezimfeni.
Yebo, kulobunzima kakhulu ke abantu abaningi bathwele nzima. Ikakhulu abantu abadala bezijayele bahambe bayevayilisa izihlobo zabo nxa besethe balahlekelwa kumbe abangani babo abangena lawo amasonto. Kodwa-ke akulanto esingayenza ngoba ngomkhuhlane okhona osubhakile emhlabeni wonke jikelele. Kuyadinga ukuthi ngabe kuyaba lenhlelo eziba khona ezincedisa abantu lapha esithi i-mental health benelisa ukuthi babhekane lobunzima lobu.
Umnumzana Effort Ncube ohlala kobulawayo uthi abantu beyisa ubhubhane lwe-COVID-19 uma bengakaze behlangane lalo emulini.
Igciwane le-corona kulula ukuthi ulithathe kancane nxa ulizwela komakhelwane. Mina ngomunye oselahlekelwe ngabangane, ngakho-ke ngikubonile ukunakekela umuntu olegciwane. Ukumbona umuntu esethwala nzima ukuphefumula, ubone ukuthi umuntu angedlula emhlabeni noma yinini. Igciwane le-corona liyingozi kakhulu kulabo abangahlatshwanga kulalabo abahlatshiweyo. Akutsho ukuthi umuntu osehlatshiwe vele ngeke asahlatshelwa esihlaselwa noma ikanjani, kodwa amathuba okuhlaselwa abaphansi.
Kusikhwica mfundo solwayo Ngwenya, umqondisi wesibhedlela sempilo, ukhuthaza uZulu ukuthi angeyisi ubhubhane lwe-COVID-19.
Leli bhubhane le-coronavirus liyasiyonto yokudlala le. Kukhanya lapha emhlabeni lizobhidliza imiphefumulo eminingi kakhulu. Lokhu esikubonayo ngathesi kuqala kwendaba embi ebuyayo. Yikho abantu bonke bayaxwayiswa bakithi ukuthi bazinanzelele.
Kuphela usuku lwayizolo, ugatsha olubona ngezempilakahle lukhiphe umbiko oveza ukuba ababanjwe umkhuhlane we-COVID-19 izolo bedlula inkulungwane lamakhulu amathathu lamachumi, i-1,370, kwabhubha abantu abangamachumi amane lambili, i-42. Kuthi abahlabe ijekiseni yokuqala epha umzimba amasotsha okumelana lomkhuhlane we-COVID-19 bayisigidi lenkulungwane eziphosa zibe ngamakhulu ayisikhombisa, i-1,645,599. Asebehlatshwe ngokugcweleyo bedlula inkulungwane ezingamakhulu ayisikhombisa lengxenye, i-767,910. Ngimele Studio 7 yokobulawayo, ngingubathabile Masuku.